uhulumende wazise ukuba uzophathisa abaphila ngokuthengisa ngesikhathi se-lockdown ngokubapha imali ukuze labo benelise ukunakekela imuli. Kodwa isikhathi sesiside belokhe belindile osokubenza balahle ithemba. Umqondisi wenhlanganiso emele abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, umnumzana Mike Ndiweni, uchasisa ngesimo abakiso.
Imali le ebethengisa abantu abazisebenzayo kavuyi sesilahlile ithemba, sibona nje besivalwa amehlo ngobulembu, akula lutho, sesibona ngani vele kudlalwa ngathi nje. Hayi, akusela themba lokuthi izaphinde ivuye. Amalanga lokhu nje edlula kungasakhulunywa ngayo, so hayi. Nani ukuthi engxenye nje besivalwa nje, akusela themba sizile empeleni besithi kumbe, kodwa abantu sebelahle ithemba sebezenzela nezinto zabo, ukulanga litshone nje liphume.
UNdiweni uqhubeka ethi kunje iningi labo lokhu behlezi emakhaya bengasebenzi.
Akula mazena zaseqalisile ngoba indaba yakhona bengayicaphe kahle kahle ukuthi batshone nxa besithi bona ama-food informal traders allowed to trade. Bantu bazama ukuthengisa abanye e-card park bebebika ukuthi bafike bangani bayahlukunyezwa kodwa bagoqa izinto bavuyele ezindlini. So akula nesibaziyo ku-membership yethu kumbe kumalunga ethu ase enelisile ukuthi abethengisa nxa ngikhuluma nje kuthi.
Unkosikazi Fonnes Mlotshwa othengisa ukudla uthi wehlulekile ukuba asebenze izolo.
Ngihambile estendini sami ngiyokutsho kahulumende ukuthi abathengisi bokudla bazathengisa, kodwa kweyami indawo sisusiwe ngamasotsha, so angazi ukuthi kahle kahle abathengisa ukudla yibaphi, kumbe kuthiwa abemashophu, kodwa pho thina njengamantu abazisebenza ngokuthengiswa kokudla ukuthi sizaphila njani, ukuthi sindle labantwana, sibhadale amarenti ezindlini zabantu, sibhadale indleko zika-city council, asazi khonapho.
Omunye wabathengisayo unkosikazi Siphephile Ndoro ukhalaza ngemali abayithenjiswayo nguhulumende.
Besikhokhe silindile ukuthi uhulumende uzasinceda ngemali leyo ethe uzasipha yona, kodwa kulusizo ngoba lanamhlanje sesisaze sekwanisa 2 months singasebenzi, singathengisi thina. Vele imali esasilayo, imali yonke yestaff ugcina vele suyisebenzile, suyithintile, ngoba yayongeyila ngenye indlela, ngiyokukhangela abantwana laphana bengadli. So vele imali yokuthi sizaqalisela ngaphi langaze nxa sesivunyelwa seseze singasakwazi ukuthi ngameke mhlawumbe sasiyiphiwe le imali nguhulumende besizancengisa ngayo ngapha le yestaff singayithinti, kodwa vele sikhuluma kunje imali yokuthi sihambe siyewoda futhi asiselayo.
Umphathintambo wamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uchaze ukuba bakuliphi ibanga njengohulumende.
Ngizathanda lapha ukuthi ngichasise ngemali i-relief fund eyama-vendors. Leyo mali ibanjwa i-ministry ye-public service, labor and social welfare. So sebeqalisile ukubhadala, abantu baningi sebefuna ukuthi badlule imiliyoni, so abantu ngababekezele, izimali zakhona zizabhadalwa zizabuya. Bese ngikhuluma njalo ngokwama-vendors abathengisa ukudla, kuvunyelwa ukuthi kube nalabo abathengisela ezindaweni ezavunyelwayo kunikezwe yi-local authority. Hayi khona labana abapho ukuhamba behlala ezitridini bethengisa yonke indawo, lokho kakuvunyelwa.
Unkosikazi Nyoni uthi abathengisayo kababekezele bazayithola imali abayithenjiswa nguhulumende. Uveze njalo ukuba lolu hlelo seluqalile njalo abantu abakhangelelwe ukuthola imali sebengedlula isigidi. Ubuye wachasisa ukuba abavunyelwa ukuthengisa ukudla ngesikhathi kuvaliwe yilabo abathengisela endaweni ezibhaliswe njengamabhizimusi. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.